Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVAC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakathalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Inhlupho esibhekana nazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumarket lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelothelo emningi.
Abesifazane abakumabhizimusi wokuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenzela abameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthela nxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uZulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVAC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity bayehluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi kumbe bavele basebenza nenhlanganiso yezanu p f efuna ukufrustrate abantu bengarejisti bekhangele ukuthi-ke bazandliwa ke ukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane akumbe abe ngubumbano-ke bakhale nje ngezanu p f kuyinto eyodwa. So ngibona ingazathi basebenzelana ngezanu p f kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjisa amabizo-ke kuzek izanu p f kurejista lapho izanu yabekwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni. Uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu webandla i-PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba le-trio senkulu kakhulu kuregistreni kwabantu lokhetho oluzayo ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi ke abanelisanga ukuthi baregistre-ke ngemlando wezekhi lezanupf. So kunzima-ke hhayi asoze benelise abakuthoyo nje ikungqoxa ikuqoxa ingqoqo kathemba lo amukela.
Kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa?
Ngitho afenelanga kakhulu. Kona ngokuya bekumele-ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele nedwekhi elalokhu lalokhu. Ngokuya ngokuya sabe sitshele ukuthi hhayi kula nedwekhi abantu kababuyele bazobuya-ke ngelanga elilandelayo. Kujayelekile khonokho kwenzakala nxa kusetshenziswa imitshina leyo esebenza-ke ngenedwekhi. Akukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphuma lizelo etshona-ke wazange kube lohlupho-ke lwenedwekhi. Mbonani yikho esizakhayisana lakho esizahlangana lakho engibona-ke ukuthi hhayi kasoze kuhambe kuthi asoze benelise ukuthi baregiste abantu.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxelayo ekobulawayo.
Abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla eye-IMC Worldwide labe-Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women Center, unkosikazi Hildegard Mufukare, uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumarket lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelo-thelo eminingi emele siyibhadale. Okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibhizinisi lamabhasketi lihle okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi unkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize. And uhlupho olukhona lapho yikuthi iclient ngalimile. Abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi mfuna lokhu, so ahlazi ukuthi sokuphekiwe sokusepost sokusendlelela. And okunye kuyabhadalelwa, ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo.
Ethi lo mthetho we-forestry produce ubadalela inhlupho.
Imithetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe-forestry produce. Umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa as long as ziphuma emgangeni. Zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle. Xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1,000 kutho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho. Angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu, so kumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana. And then okunye unxa u-apply ebhenki uyakubhadalela ukuthi uphiwe iform elivele ebhenki enkulu okuthiwa i-Reserve Bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula. like ama kulama amazwe okunzima ukuthi sifike kiyo like ama countries anjengabo Dubai yabona kunzima ukuthi sifinyelele kuyafika khona ngale but amazwe anjengana lawana nxa sihambisa izinto zethu lezi amakhiwa into zethu ama tourists azithanda ke ukuthi ngabe sikulula ukuthi sisuke lapha sifike emazweni anjengalawana kube lula kithi igovernment esincedisa siyakwazi ukwenza iquality staff is quality ngaze sesingasihamba endaweni enjengaleziya but nxa silapha lokhali imali yakhona incane.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe ase-Afrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 iselupane ngingunompumelelo Moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilithumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abathayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni la kuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilithumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipoliseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Alamuhla kuhlelo live babesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump welemelika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasisekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Utsho la mazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa ewoso kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MDCT lele-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MDCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele endawonye lo nobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Ngimethemba uyakwazi kande ukuthi vele lapho okule okukhulumisana khona ngendaba zonezi zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. So kuseduze ukuthi kuphutshe ukubala kulunge.
Wena ke
ngiyakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hayi, ungaqhubekela phambili.
Ngiyakwazi ukuthi nabantu babe bebone ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga. Kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha. Ungabona into ethangisa ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo. So kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulutho yilutho yinto ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye nanto udaba mnumzana Ndebele uthini wena ngodaba lolu olwama memorandum la?
I think from way back in 2008 abantu bezimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-results ka-2008 I mean eka-2013 i-opposition ingayawina ema-north nema-south ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekufika ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho nxa ngingayisime ngiyikhokhela i-coalition then awusezibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele izimbabwe kakhulu nxa sikhayela i-coalition because it's all about egos, it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele laphathi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana naye kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu oza kwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi ngakusozikhundla isabhawuti abantu abantwana bezimbabwe yebo silaba abantu abanye abavele benama-igos abo layikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalani nabantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathe sekuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi izame iyabibuyela futhi kupower so ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho ekukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elisini langapha emandebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele layisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese licina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotsha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli, ukubona njani?
Ubasana awuzisukela izolo ngiyethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le situation ka-2008 ukuthi even izane ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimaka kutho. So okukhothana ngabantu abakhayelela ukuthi okay in case kube ne-team new lami ngibe ngiyi-player okunye futhi umkhothana ukhayelela u-2023 yi-still as age on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyizumfula lo ukuthi utshona kunganani bese siyaphambili ngoba in any countries I mean asiko France lap asiko America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi ya run presidential election ungela party ungela ma structures ungela ma MPs let's assume ewine presidential how is he going to run the country and my MPs? So it's a great one, which I can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ibe khuluma endawonye lo nobhala jikelele webandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa ngumongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kwele Melika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhla ka 29 ngoNhlangula. Idala le United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethondaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe ongavunyelwa ukuthi bangene kwele Melika okwenyanga ezintathu zikhoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria le Yemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kwele Melika okwenyanga ezine. Imthethondaba eyehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kwele Melika. Yathi kukhanya engani uhulumende kamongameli Donald Trump ulenketabe jabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe umthethondaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abanengi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethondaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kwele Melika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Isihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhwenyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolitshini lemfundo ephezulu, njalo lesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalwecatsha labanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokukhulumisana kubomakhale khukhwini e WhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Oqala umlaleli igama lakhe kungubhekisipho uthi abavumelane ngento eyodwa ukuhambana bonke balwisana lebandla elilodwa for the sake of the people of Zimbabwe. UIfrim Makhutshwa uthi ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye bephikisana lezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngusibusiso yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono yesithinyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Kweze midlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu yebusuku. Obukelele umdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliso sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo ube right phambili, kodwa ngamuva ngibona ngani bamele belungise, especially idlala leqembu lenjengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
Umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows kwele South Africa uNox Mthizwa ulitshayele kathathu emambuleni izolo yobusuku, kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kutalent chawaphiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum lapha ekhaya. Intatheli zindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinal awusoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebhethu ukuze lingahlohlwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele izindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njoba besitsho abantu emuva lapha nasivale sithi ngci ngoba singekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinali ngemva kokubhuqa eleTanzania nge-4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinali yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leleTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lo nyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Bathi kunomoya ingoma kamehlo umehlo kaZulu egqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha idlalate le jazz elilesihloko esithi inja kamalume ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe hope olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.